ukuhlukuluzwa zwa kwa ma political prisoners kuvele kunjalo ntungamini ngingakhuluma ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuthenga abantu ukuthi sine selikhuluma ezizinto ezinalizo lokucabangelana phakathi so yikho ukwenza kwepolitics ngizwa ukuthiwa umuntu yi political prisoner ama political prisoners abisa ama circumstances alawo ababe bekhethe i judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini ukwenzela ukuthi abantu besale bahlale besesaba njalo babe bekwenza njalo stegard ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi ngebona yibo abakhethe ijudiciary baza kwenza ijudiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yabo injani on the ground so yiyo into esinxa sikhuluma ngejudiciary capture njalo sikhuluma ngopolitical prisoners yikho esikukhuluma enkulu ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhadla ejele kababoshwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakale nyathi ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliator muva kokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye esakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeleyo
sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth elise-Zimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ivuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-Triple C uhulumende ungabayenzele lelo qula. Ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano?
Kuyahambelana yikho ngikhuluma ngokuthi laba bantu ngama-political prisoners ngoba into naleyo engisho ukuthi kule political communication eyenzakalayo la. So which means politically lo okwenza ekwenza mvumelana ngokhonokho yokuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe. Yikho ngiqale ngoku-explaina nokuthi abantu laba baboshwe njani ukuthi vele bona ngama-political prisoners ama-decisions azakwenziwa ngenxa yokuthi i-judicial captured azaba ne-political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo. Kathesi kuyafakazeka ke lokho ngibuza khona ukuthi kukhulunywa le-Commonwealth kodwa ayisikuthi abantu abanabala macala bese.
Usikhala ubona la ephuma maduze yini?
Umuntu oyi-political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga elilodwa ungangangeni lestokisini kumbe ejele kodwa uhlike ukhitshwe i-court so kuyadependa ukuthi-ke lo onguye ocontrola ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma nge-judiciary e-captured ufuna kube uphume kunjani kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala